ayilukuthula sikhuluma ukuthula babona amandla onke simemethekisa ukuthula
abasekeli bamabandla agoqeleleza no-PF Citizens Coalition for Change ZAPU Thokoza Republic Party MDCT kanye le-United Zimbabwe Alliance baphatheke kulo mkhankaso obugoqwe inhlanganiso yamakholwa eZimbabwe Christian Alliance bakhulume ngazwi linye abamela amabandla atshiyeneyo besithi akumelanga kube lodlame ngesikhathi sokhetho umnumzana Thulani Moyo olelunga lebandla lezanu-PF uduzulu kumele akhumbule ukuthi ukhetho luzayo alunjengomdlalo wenqindi
asomncintisano wokulwa ngumncintisano wokukhetha abakhokheli abaqotho abale-development heart phansi izikhali kasingalwini ngazo izikhali asisebenzelini iminwe yethu ukuyavota ngokuthula singaxabani ubuntu bethu njengamajawunda must remain sibonise ubuntu bangikhona
umnumzana Dingelizwe Ndlovu obemele ibandla le-CCC layo uthi kubalulekile ukuthi uzulu avote ekhululekile kukhetho luzayo
wonke nomuntu azizwe ekhululekile kube nokuthula esigabeni sethu lowo lalowo akhethe umuntu ozamela kuhle kungabi lomunye okuzaba nobudlwangudlwangu kwabanye
umnumzana Edmond Xakaxwayo olilunga lebandla lemthokazi Republic Party uthi kube linyathelo elihle ukuhlanganisa amabandla ezombusazwe atshiyeneyo
abantu banobumbano lokho kuze namathethi ngenhlangano yawo ake kubongwe bakithi nake singabanikazi bendawo ti ayihlale phansi babomthe
umnumzana Canisius Gala oyebandla lezaphu uthi uzulu akumelanga aphatheke kudlame
lakhathesi noma kwayiwe empini kasengaziqenyini ngentwembi yokubulalana sesikubona sekungathi sesingama-liberators ukudlula abanye ubulala umfoweni kumele ukuthi kudlule leso sikhathi kulandela isikhathi sokwakha ilizwe asakheni ilizwe sakheni ilizwe sibambene so ngolimi lwami ngithi asibeni lokuthula
umnumzana Nixon Gama osakhulayo okubandla le-MTCT ukhuthaze osowabo ukuthi bengavumi ukuphatheka kudlame
ukuthula kumele bakubonele kithi izimbabwe yonke ukuthi thina asibi noba sithiyele siyenzela ukuthi sibe nobhe imathebelelani south eze wolo akula sokumelana ngomunye nxa sisipha sakhe sithiyele kumele sibambane sonke njengabantu bemathebelelani siyakhalizimbabwe
umfundisi uNkosikhona Dube oyebandla lezekholo lesikristu ele-Evangelical Lutheran Church of Zimbabwe uthi uzulu akumelanga axabane ngenxa yembono etshiyeneyo
siya kube nokuthula esigabeni sakithi kungabi khona obona omunye olombono otshiyene lowakhe njengesitha kodwa umbone njengomfowenu liyenze konke ngokuthula sikhankase ngokuthula sivote ngokuthula
umqondisi weZimbabwe Christian Alliance esiqinini seGwanda uNkosikazi Phathisiwe Dube uthi bathethe lelinyathelo ukuze bavikele ukuqhamuka kodlame lwezombusazwe oluvame ukuba khona ngalesi sikhathi
nxa sekulokulimala sekulokufa kwabantu i-development kayiseko njalo lalokhu esiyabe sikuvotela kuyabe kungasasisizi ngoba i-violence kwesinye isikhathi kufa ama-breadwinners abantwana basale sebezintandane sekusiba le problem futhi elizweni ukuthi kunakekelwe lezo zintandane yikho kusenze kakhulu njenge-church saphakamisa lo mkhankaso wendaba zokuthula
lanxa kungakaqhamuki udlame lwezombusazwe esiqinini seGwanda amanye amabandla aphikisayo akhala ngokuthi abasekeli babo emaphandleni bayethuselwa ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGwanda ngingu-Albert Ncube.